atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 4 kumabasa 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Engikubonile ukuthi ke kuthi ukuthi kusuke abantu bakhuluma kakhulu ngokuthi kona abantu bagcitshelwe. Kuleyana indawo yekhopha akungeke kwenzakale ukuthi abantu bagcitshelwe ngoba akula nhlabathi ebuye ivela phezulu kwentaba izegqibela leyana indawo. Okwenzakele ukuthi amanzi aphande inhlabathi ekade ikhona aqhuphula lezindlu athatha konke izindlu labantu.
Inani labafela kungozi yezulu lesiphepho eManicaland seliqongela fika kumakhulu phose amahlano.
Ivelo munya kadeza mukulise uluise emnyango bamthathela ifoni yakhe the wallet. Then kuthe kwenzakala njalo kwenzakala for almost 5 to 10 minutes basebejika itheka seofficeini bavala umnyango.
Amapolisa aphosela intuthu ehitshayo e-tear gas ema-ofisini entatheli izindaba zenhlanganiso ye-263 chat. Izikolo ebezisakha zizithola zingasenelisi ukuqedisa izakhiwo ngenxa yokuthengiswa kwempahla yokwakha ngedola leMelika, bona abazali bebhadala ngama-RTGS dollars. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inani labantu abafele kungozi yezulu lesiphepho elecyclone Idai eZimbabwe selikhuphukela fika kumakhulu phose amahlanu 497. Lokho kuvezwe namuhla ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa. UMutswangwa uveze ukuthi phezu kwezidumbu ezingu-339 ezatholakala eChimanimani laseChipinge, kulezinye njalo ezingu-158 ezatholakala eMozambique ngemva kokuthwalwa ngamanzi. Wengeze wathi inani labafileli lizakhwela ngoba kulabantu abangamakhulu amathathu abalokhe bengabonakali. Unkosikazi Mutswangwa uveze lokhu ngemva kokwethekelela eChimanimani namuhla lomongameli Emmerson Mnangagwa. Abamabandla aphikisayo abaqhuba inkulumo leZANU-PF labo bethekelele eManicaland ukuyazibonela umonakalo owadalwa ngucyclone Idai. Sixoxele siphathamandla seMDCT umnumzana Abednego Bebe wasichasisela abakubonileyo.
Besiye endaweni okuthiwa kusekhopha. Ikhopha ke yiyo indawo ebe lomonakalo odlula zonke indawo ke eChimanimani, ubusulandelwa ngenye indawo okuthiwa kusenkangu. Bekufanele siyefika ke enkangu kodwa ke isikhathi besingasekho kasisafika, kodwa ke ikhopha ke yiyo indawo ebe lomonakalo omkhulu kakhulu. Abantu bonke bahle bathathwa ngamanzi. Besikhuluma ke labantu bakhona besitshela ukuthi kona bekunezindlu mengithi kona ama-households angu-100 wonke ahambile kusele sokungamatshe akusela nhlabathi kuhambe inhlabathi konke labantu akulandli. Nxa besitsho izindlu zonke zikwanzelile besidengisa amatshe kuphela besizindlu zazilapha akulanto eseleyo. Okwenzakala laphana yinto ebuhlungu kakhulu.
Basaphanda yini phansi bedinga izidumbu lapho elifike khona?
Okwenzakala-ke ngolwazi lwami-ke ungakhohlwa ukuthi-ke ngicwecweshe kweze environment. Engikubonile ukuthi-ke kutho ukuthi kusuke abantu bakhuluma kakhulu ngokuthi kona abantu bagcitshelwe. Kuleyana indawo yekhopha akungeke kwenzakale ukuthi abantu bagcitshelwe ngoba akula nhlabathi ebuye ivela phezu kwentaba izegqibela leyana indawo. Okwenzakeleyo ukuthi amanzi aphande inhlabathi ekade ikhona aqhuphula lezindlu athatha konke izindlu labantu ahamba lakho ayalahlela khonale. Abanye babonakale sebesemozambiki ngoba kubonakale oyedwa besikhuluma nomnye ubaba kwabesele ukuthi kulomphulisa obonakale esese Mozambique elokho egqoka iuniform yesipholisa eZimbabwe.
Lifikile yini lapho kwabiwa khona ukudla la buzisisa ngembiko esizwayo eyokuncitshwa kwamalunga amabandla aphikisayo ukudla ngabe ZANU PF?
Konapho lapho kade sikhona ekopa kuyabelwa abantu ukudla, sikhulumeke lomunye ubaba oyiJulisi Lenduna, saphinde sakhuluma lomunye ubaba okade eyisakhamizi sakhonapho, sakhuluma-ke lomunye umntwana esikolo oyedwa. Bonke-ke bathi bona hhayi laphana kuyaba indawo kakula muntu obandlululwayo-ke ngokuphiwa ukudla. Esingaziyo-ke kumbe bebesitshela kuphela ukuthi akula muntu obandlulayo ngoba kumbe batshele ukuthi basitshele, kodwa kuliqiniso ukuthi esikhulume labo bonke kade bekhona akula obandlulayo. Njalo okwenza ukuthi sibone ukuthi mhlawumbe kungabe kungala kubandlulula, sifice-ke abantu abayibo abanika ukudla ngabantu be-UNICEF, lamanye-ke inhlanganiso ezijiyeneyo, le-World Food Programme ikhona khona ngale, ngezinye indlela singathi thina i-UN ngokwayo ikhona khona ngale, yiyo enikeza abantu ukudla bekhangelwe ngamasoja. So angazi-ke ukuthi nxa kuwukuthi i-United Nations yiyo enika abantu ukudla bekhangelwe ngamasoja, bangaba lasisibindi sokuthi bakhethe abantu. Engingakwaziyo angeke ngifakaze into engayibonanga, njalo angeke ngifakaze ukuthi abantu bayabandlulwa. Engikuzwileyo-ke ngeJulisi Lenduna leli lithi hhayi kuke kwafika-ke abantu be-MDC-ke bethwele ukudla badinga-ke abantu be-MDC, kwasekuthi-ke ama-structures e-MDC basebebizana, bekungasokudla okuningi-ke khonokho, kodwa-ke basebenikana. Yikho sikuzwileyo ukuthi kuyenzakala kuleyo ndawo, but okokuthi kuthiwa kula bantu abakhethwayo ngizamile sibili lawo ngoba ngibone iyinto eqakathekile ukuthi ngiyidingisise, angizange ngikuthole lokho.
Umnumzana Abednego Bebe ngomgcini sihlalo webandla le-MDCT sixoxela eSemanicaland.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Amapolisa angene emaofisini enhlanganiso yentathelizindaba e-263 chat eHarare aphosela intuthu ehitshayo itear gas namuhla. Amapolisa labikwa ebexotshanisa intathelizindaba yalinhlanganiso ebithatha imfanekiso ngesikhathi amapolisa ehlukuluza abaphila ngokuthengisa esitaladeni. Ngesizwe amazwi enye intathelizindaba ye-263 chat uFaith Chorofura.
Okwenzakale lapha yikuthi omunye wethu okade siyathatha indaba phandle uphenduke egijima egijinyiswa ngamapholisa, labanye amanye amadoda kade maningi befuna ukumthatha ehofisini, so kade sebelwisana emnyango befuna ukumthatha lo munye, and then omunye akade zama ukulwisa emnyango bamthathela ifoni yakhe wallet, and then kuthe kwenzakale njalo kwenzakale for almost 5 to 10 minutes basebejika i-tear gas ehofisini bavala umnyango, sasesiphuma ngewindi ngoba kade besivalele umnyango. Yena lo okade befuna ukumthatha bayijikele eduze lesisu sakhe, so yikho lapha alimale khona, and then umuntu wonke nje obekhwehlela then amehle beyo kade phambanisile akade besemnyango akade bebaningi ngenye kumbo 8. Hayi izinto kukhanya ziright, asikangeni nje ukuthi sikhanyele, akungeneke.
UFaith Chorofura intathelizindaba yenhlanganiso iye-263 chat. Kunjalo nje inhlanganiso yabahleli bamaphepha ndaba lemisakazo National Editors Forum isisole kakhulu amapolisa phezu kwesehlakalo lesi. Isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Njabulo Ncube utshele iStudio 7 ukuthi lokhu kutshengisa ukuba inguquko okuthiwa iza kwenziwa kwezokwethulwa kwemibiko ilokhu isakude.
Sikubonile kusenzakala amapholisa abalandele ehofisini yabo chela itie kasi wachaga lapa umfana reporter sikubonile sethina njenge national editors forum sesibelile bonke nje abaqeqeshi abe bakhangele ukuthi kwenzakalani ema newspaper ndawu radio ndawu television siyakusola lokho ngoba iconstitution yakhuluma ukuthi khona khona kumele intatheli izindaba sibe malungelo abo okusebenza ngase ngithe ngatsho njalo izaphinda ngitshe njalo into engingayikhuluma futhi ekuqaleni ngifonelwa ngabanye abantu bembuza ngendaba yale ukuthi khona khona kuyatshengisela ukuthi khona khona ama-media reforms lawa sikhuluma ngawo hayi ndawo akuhlukananga kwakusenziwa former president uMr Mugabe uyafanasa
yeah.
Abangakufuniyo bona ukuthi khona khona kube le media ele freedom of expression access to information into ezinjalo.
Sizwa kuthiwa intatheli izindaba zakhona zitshontshelwe amafoni lokunye okunjalo kungakuliqiniso?
Lami bathe bemfonela bengitshela ukuthi into eyenzakaleyo mina ntheli bayabe behlezi khona ngasembona ukuthi o into eyenzakalayo lapha yikuthi khona khona amadoda lawa awelokuziyela we-state afuni ukuthi bebonakale behlukuluza intatheli izindaba ngoba wakhumbula ukuthi into eyenzakalayo amasosha ayishaya abantu aphuma ku-Sky FM yabayangisa kakhulu so yikho behambile emahhofisini ukuthi bethathe i-equipment eyintatheli izindaba le kwenzela ukuthi khona khona bengabonakali besenza okwabobonakala kusenziwa ku-Sky News.
Umnumzana Njabulo Ncube isiphathamandla senhlanganiso yabahleli National Editors Forum ube xoxa ecingweni lo Chris Kande we Studio 7 SARare. Izikolo ezinengi ebezisakha sezisehluleka ukuqedisa izakhiwo zazo ngenxa yokuthengiswa kwempahla yokwakha ngedola lemelika bona abazali bebhadala ngama-RTGS dollars. Kubika intatheli izindaba yethu uBathabile Masuku ekobulawayo.
Izitolo eziningi ebezisakha amakilasi awebanga eliphansi sezidonsa nzima ukuba ziqedisele umsebenzi ngoba imali ebhadalwa ngabazali ingahambelani lentengo esezikhona ezitolo. Umnumzana Bongani Zulu ongomunye okunhlanganiswa zesikolo eye-School Development Committee uthi sebedonsa nzima ukuba baphuthe ukwakha ngoba imali ezibhadalwa ngabazali lentengo esezitolo kungahambelani.
Thina njenge SDC committee kuyasomela sibili ukuthi siqhubeke ngomsebenzi lowo okuqedisa amabhloko lawo especially ama-ECD. Sikhulelwa ukuthi ama-funds ethu awavumi ukuthi siqede ukwenza umsebenzi ngoba abazali babhadala ngama-bond, abanye babhadala nge-RTGS. Thina i-material kalesi isichipha ngama-US dollar because into ye-$10 nge-US dollar, ama-bond uyathola ukuthi yi-40. So kusuka kube nzima ukuthi sikwanise ukuhlanganisa i-material yokuthi siyakhe siqede ama-blocks lawa ukuthi okumele siwayakhe.
Umnumzana Mike Shumba, omunye wabathengisa impahla yokwakha, uthi lapho abathenga khona babhadala ngedola lemelika, ngakho yikho labo sebethengisa ngalo.
Njenge-supplier yama-building materials, thina sakwazi ukuthi siyenzeni ngoba kathesi i-rate ku-40 nasiyabe funa woda. Lapho esiwoda khona siwoda nge-user, so akuyazi ongasenza ithi lathi siyekele ukuthengisa ngama-user. Ungafuna ukuthenga nge-cocash kumbe nge-swipe akusayenzi because iyazi okuyi-times 5.
Unkosikazi Linda Moyo, oyisisebenzi sikahulumende, ukhalaza ukuthi nga iholo labo liba lidola lemelika ukuze labo benelise ukwakha.
Mina ngisisebenzi sikahulumende, uhlupho esilalo kakhulu khathesi ukuthi izinto zokwakha zithengiswa ngama-US dollar, izitend uyazithola ukuthi ziyabe zingabo 6,000 US dollar, 10,000 US dollar. Thina khathesi uhulumende usipha ama-RTGS, ama-bonus. So ukuthi lathi sibe lethemba ukuthi sizaba ngo-landlord lathi kunzima kakhulu. Nangazi uhulumende ethi uzangezelela iholo lethu, kuba nzima. Khathesi into ekade siyikhalela kakhulu ukuthi khona nga uhulumende uyasipha iholo lethu nge-US dollar so that lathi sikwanise ukuthi siyakhe.
Omunye wezakhamuzi zakobulawayo umnumzana Siyabonga Ngwenya uthi kasela themba ngekusasa.
Engilesikhalazo ngakho ukuthi ukuthengisa izinto lezi in forex akuyenzi. Thina usichayelela phansi vele as ama-individuals because imali yangkhona ukuze uyibambe vele akuyenzi. Even take even iminyaka. Nxa besithengisela ngamabhondi imali yangkhona vele ngamabhondi ayibambeki. Basitshela ngemali yangkhona times 5 vele asazi ukuthi singenza njani.
Unkosikazi Olika Khaira ongu-Provincial Education Director kobulawayo udlulisele umbuzo eHarare ethi kala mazwi angawatsho ukuthi bangancedisa njani izikolo ukuthi ziphuthe ukwakha. Idola leMelika litholakala nzima ngoba isisindo salo siphezulu kulaleso esaqanjwa nguhulumende. Emkambo wensitha, idola leMelika liyi $4.10 kodwa ebhanga liyi $3.61. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ku live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngoncedo oluqhubeka luphiwa abantu besigaba seManicaland abahlaselwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai. Abesifazana bathola konke abakufunayo na? Tumelani i-text message kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Wathi singene ngamafitshane kwezivela kwamanye amazwe. Abanye ababecubungula ukuthi umkhankaso kaMongameli Donald Trump woweMelika wasebenzelana nale lizwe lakwele Russia bathi impumela yophenyo lwabo iyasinda kulalokhu okwethulwe ngumphathintambo ubona ngezemithetho. Yena owathi uMongameli Trump watholakala emsulwa. UPapa Francis weSonto yeRoma sekhethe uArchbishop Wilton Gregory ukuthi akhokhele isonto leMelika okwenza abe ngonsundu wakuqala ukubala lesi sikhundla kweleMelika. UZulu seveze ukuthukuthela okukhulu ngokukhwela mahlayana kwentengo yezinto ezimqoka empilweni yakhe ezigoqela ukudla lokunye okuchiyeneyo. I-2 liters yamafutha okupheka ikhuphuke isuka ku-$7.50 yaya ku-$14. Kwathi i-10 kg yempuphu yona iqonge yaya ku-$9 isuka ku-$6. Intengo yesitshebo lokunye ukudla layo ikhuphuke ngesilinganiso esimangalisayo. Lanxa ibandla leZANU-PF lisola osomabhizimusi lisithi bangamagovu, abanye bathi lokhu kuveza sobala ukwehluleka kukahulumende waleli bandla. Sixoxele siphathamandla seZANU-PF umnumzana Joseph Chuma kanye lomnumzana Prince Dubeko Sibanda olilunga le-MDC ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa njalo onguye osungula lingxoxo.
Umumo enkomo kawumanga kuhle elizweni lethu uma sikhuluma ngendaba zokukhwela kwempahla, ngendaba yenhlalakahle yabantu, ngendaba yempilakahle yabantu. Ngingathi sibisibili lizwe sele ku-some kind of a state of emergency. Kulezi zinto okufuze ukuthi zilungisiswe ngokuphangisa ukuze abantu bekwanise ukuthi bephile kuhle impilo yabo. Otherwise indlela okumi ngayo kathesi izinto zimi manzonzi.
Babuchuma, ungathini ngokwenzakalayo lokhu intengo iyakhwela nje mahlayana?
Into imangazayo kakhulu ukuthi bona akula nto ethintileyo in terms of indaba eyama rate leyo i-US dollar isiya ku-RTGS yethu leyo. Pho-ke usuzibuza ukuthi bona kuyini pho osokuthintileyo namhlanje, ngoba vele osomabhizinisi laba bebevele be-operator bethenga i-US dollar emsukeni omnyama, okuyinto esiyaziyo sonke. So nxa besiya emsukeni omnyama i-rate izelile kwabana kubo between 3.5 to 4 for 1 US dollar emsukeni omnyama. So nxa bekuvele kunjalo, isizathu esisenzile yona into eziqala ukukhwela kathesi yiyini, imbangela yangibona yini, yibo lapho omele ubuyele khona uyobona kona singabanye abantu siyazibulala sodwa. Singakhuluma ama-sanctions akhona sibili asilimaze, kodwa kakhulu kakhulu thina abantu siyazibulala sodwa, sizidubula sodwa enyaweni ukuthi sisabe sijongene yibe vulubana sikuzwisise khonokho.
Mnumzana Sibanda, umphathintambo wezemali uMnumzana Mtholi Ncube uthi ukukhwela mahlayana kwentengo lokho ukubangelwa ngosomabhizimusi abangamagovu nje. Yebo, kunjalo.
Lokhu thina sikujwayele Nkomo kusukusela ngo-1980. Ngakuzake kube lalokho iZANU PF ezikhombayo nomuntu ukuthi hayi lapha yithi esiphambanisayo. Isikhathi sonke iZANU PF iyadinga umthakathi ongayisiyo. Uyibone iZANU PF ifana kanye lempisi ekhanya emlonyeni ukuthi hayi nansi lapha igcwele iziboya, kodwa uze ibuza ukuthi khona kanti okudle imbuzi imbizinyane ikuyini. Lokho ikwenza kweZANU PF. Uprofessor Mthuli Ncube usengene phakathina kweZANU PF. Ngakho ke ukukhuluma kwakhe, inkulumo zakhe zonke zinkulumo zeZANU PF. Ngoba ukwazi mhlophe yena njengosomkhonomi ukuthi izinto eziyizo ezivangela ukukhwela kwentengo izinto bani. Lezo nto ziyaziwa, zaziwa ngumuntu wonke. Kodwa nxa kuyikuthi sebekhuluma bona kabafuni kuvuma amaphutha abo. Kanti amaphutha akhona angapha, amaphutha lawa manengi kakhulu. Okwakuqala imalini abayitshontshela amaZimbabweni ngesikhathi lesiyana besenza besithi bona i-RTGS bond is 1 to 1 to the US dollars. Imalini abayithathela abantu bangaki abaphakathina kwabo njengeZANU ababekwanisa ukuthi behambe ebhenki laphana e-reserve bank bethola-ke ama-US dollars nge-1 to 1 bese bebasiya mathengisa ngemalini. So-ke khona lokho umkhonomi wethu kawukho stable ngenxa yezinto ezifana lokuthi okwakuqala ama-input ethu amaningi avela phandle kwelizwe. Izinto eziningi ongazibala zona lezo kasilazo lapha, ama-input akhona siwathola phandle kwelizwe. Ubususuka khona kusithi yona i-rate yakhona ye-bond imile yini ngayimanga, ngoba vele intengo yento yonke ihamba ngokuthi khona into leyo inengi okunganani. Lokho kuthiwa khona i-price idetermine supply le demand. Nxa kuyikuthi i-demand sisiba nengi ukwedlula i-supply, okutsho ukuthi khona intengo yaleyo nto iyanjani, iyaqansa. So amabhizimusi singabasola, kodwa i-problem ikuma-policies ethu. I-problem isekuthini? As we speak kathesi akula muntu othe o-trust iZANU PF, not even bona ngokwabo kabathembani. Ungahlangana la ma-members e-parliament kathesi weZANU, 3/4 of them batshela ukuthi hayi madoda ngali yathatha ilizwe ukwenzela ukuthi lisibuse ngcono, ngoba thina sesehlulekile.
Mnumzana Chuma, mangingafina amazwi kaSibanda uthi yena ukudula kwezinto lokhu kuveza sobala ukwehluleka kwenu njengohulumende weZANU PF.
Into ekhona yikuthi singatshona sijikijelana ngamazwi, siphikisana ngembe nje emgceke. Abantu bonke into abayenzayo bayenza bethembe ukusola ibandla leZANU PF. Ngisho noma-ke sikhangela kuhulumende khonaphana laba sibathi ngama-civil servants, ama-directors labo bani bani, abanye abamele belungise ama-policies ukuthi a-implemente, bayahlalela phephezu kwamaphepha wona lawo ngenxa yokuthi bona bavele sebengamalunga awe-MDC kumbe ingathi sebengayi-part of abantu laba abafisa kumbe abafuna into kuthiwa yi-regime change. So bayakwenza ngabomo konke lokhu besenzela ukuthi bona ekupheleni kwelanga akwazi kona umuntu ozalenywa iZANU PF. Kathesi abamabhizimusi laba abanezitolo lani lani intengo bayakhweza besenza lokhu nalokhu. Ungakhangela-ke uzibuzile na right bebekhweza intengo besenza njalo, iZANU PF ingena ngabo kaphana ayingeni ndawo. Kodwa bayakwazi ukuthi hayi khathi ngakwenza lokhu thina sizayenza imali ozablenywa ngobani? iZANU PF. So wonke umuntu into yenzayo useyenza elegunya lokuthi lona uyakwazi ukuthi lona uyakwazi ukucaza ecaza ngemva kwani kwezani uPM ayenze ukuthi ukuthize even owaqinisa thatha imfazi yomuntu uzakugcina ublema izani uPM futhi yonke into vele yenzakalayo into yonke uhlala kubhenyani uhlala kubhenya izani uPM kodwa ayisikho khonoko ungakhangela kuhle kuhle abanye abantu benza izinto ngabomo bebulala umkolomodi ngabomo bekwazi nabathembe ukuthi bona okusalayo abantu bonke bazakuthi izani uPM isihle lobusa mina ngiyakwala konokwana ngithi ayenze izinyana amakhwapa sibona wena wenzani okwezinto na izivabe ile ngcono.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF ubexoxa endawonye lomeli weBinga North edalele parliamente umnumzana Prince Dube kusipanda olilunga leMDC. Bayakhala abanengi eZimbabwe ngokukhahlanyezwa kwabanye babo abahlala kwele South Africa. Bathi kumele kulungiswe ezombusazwe eZimbabwe ukwenzela ukuthi labo abahlutshwa izizalwane zakwele South Africa ezithi bathatha imisebenzi yazo babuyele ekhaya. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe ngodaba lolu lezinye izizalwane zeZimbabwe. UNkosazana Siphiwe Sithole usungula lingxoxo.
Endaweni yokuthi inkokheli zethu ziqalisa ukuthi nampa abantu abethu bayabulawa senzeni abayisikho sebekwenza sebeqalisa ukuthi basebenzise ukuhlakanipha kwengqondo zabo uNkulunkulu ayebaphele khona ukuthi bakhokhela abantu babe lempilo egondileyo bona ufice sebekusebenzisa sebekuchibilikisa ukuthi abantu bazifice sebenganithiwa yibo abaphambanisileyo bengaphambanisanga lo government yethu eZimbabwe has a lot to do. Okwakhathesi nje mni solution ebengiyibona alubana bayake kumbe bathi come together bono chamisa labo mnangagwa for the sake of the people ngoba khathesi umnangagwa wacela ukuthi anikwe ithuba sonke we had no choice, we are really willing ukuthi kaphiwe ithuba sibone ukuthi imoto yakho na uyidrive iqonda ngapi kube le direction lathi sizame konke lapho esanelisa khona sibambisane because at the end of the day it's our country, it's our home.
Yeah, what do you
want? Imoto yangikhona mina khathesa ngeke ngiyithi ukuthi kumbile ubhekise eMpumalanga kumbile ubhekise eNtshonalanga ungani kawucaci but isikhathi sesihambile.
Sesilomlaleli lapha ke cingwani silobaba ke uObed Dube uyimbongi
lona lilizwe bani nxa ungakhangela ipassport ibhala ukuthi umuntu omela ibuze umuntu immigration officer ungayibona isihambe ibuzwa ngumathayinyoka unjwatho njengamthe hambe ibuze umuntu ipassport liseyilizwe yini lelo kumbe sokungamahlanga leyo nto kulabantu abayiphehlelela abezombangazwe abathatha ngomunwe abathembisa abantu bezizalwane South Africa ukuthi lina nxa lingasixhasa kumbe lingenza lokhu imisebenzini zayithola bekhohlwa ukuthi South Africa yilizwe leAfrika lathola independence very late ngo-1994 beku-apartheid lo mongameli wabo wamuvu uRoseni uThabo Mbeki wayeseZimbabwe la ngesikhathi beku-apartheid behlupheka baxhaswa ngamazwe wonke e-Afrika besenza amabhesi abezimbu kwamanye amazwe sisithi sincedisa abafowethu namhlanje nanku sebethole izivuse abasekho apartheid sebeqasa ukubonga abantu ngehlazo ubabiza amakwerekwere amanyasa namangongongo sebebulala abantu uNkulunkulu kakhangela uNkulunkulu kasiso sithutha aliba singama-african sibulalana sodwa sitshengisa mbiko bani kwabanye abantu ukuthi thina siyikuyini ungakhangela inyamazana zeganga nyake ngiboni indlovu mina ixothanisa izilwane ukuthi zingabulala inyathi ufica indwangu iseva ichitha ukuthi ingabulawa yiloku iseva impala ingabulawa ichitha kodwa ungabona abantu sebedlula ukucabanga zindwangu le ndlovu sokule nkalakatha yepoison ekhona ebantwini be-Africa indaba le yokuthi izilungiseke kuhle kuhle ifuna ukuthi abantu bake baqale babekwazi ukuthi umuntu uyikuyini umuntu wadalwa yikuyini abantu babe lonembeze enhliziyweni zabo ngoba nxa sikhangela abantu bezombangazwe abantu abalamandla okukhontrola abantu esabantu bezombangazwe umuntu esimuze ekhuluma ngokuthi lento imbi ngujulius malema yedwa angingami sikhothwa ngabantu kathi ngiyamxhasa kumbe ngiyamthanda kodwa nguye umuntu esesimuzwe epublicly lapha akhankasa khona ekhuluma ukuthi ngingathaya abantu laba ngabantu bangakithi abanye bonke laba bayathule bathi thuma mina abanye bathi amandla ngawethu abakhuluma ngokuthaka abantu which means within those political parties bakhona abaphehla le into sasingakwathi ezimbabwe kuza kuba nje nabemalayo babuye ezimbabwe labathi ngamanyasa namhlanje sesikhona eSouth Africa mhla kuyaguquka baza kolisa inkomo kithi siza kubakhumbuza.
Kwanele Mthwakazi lapho bekungabalaleli beStudio 7 na olivalelisayo ngontunga milinkomo matukanduna bafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.